yonke into ihamba kuhle kulomoya omuhle ofakwa ngumongameli omusha umoya womanyano umoya wokubambana ubona sisibe endaweni esisebenzele umhlambe phezani phezu sindawoni bele kunye lalabo abanye besebenzelana kanye nonkosikazi umessi grasi mgabe umongameli ufake egcekeni ukuthi ubona a-a asibambane nabo kabafundiswe abantu into zihambe kuhle ngoba ibandla lifuna umuntu wonke but funa uwest kitana sixotshana njengabona uwakusenzekala kudala.
Ye masikhangela ke siyabona ukuthi labesifazane bafuna ukuthi omunye wabo angene abe ngumsekeli kamongameli. So luhlafuna njani udaba khonapho ngizokuthiwa siludaba oluchisayo
i-congress ngokwayo iyo elamandla okulungisa zonke into zalezo lokuvumelana labo konke konoku kuyabe kufuna ukuvunyelwana khonapho.
Ye kodwa nxa sesikhangela sibili baba Golide ubona njani ke i-congress leyi izanceda njani abantu bezimbabwe?
Izanceda kakhulu ngoba yabona into esikhona lapha yikuthi kona iZANU PF libandlela ibusayo. So iZANU PF yiyo eforma i-government futhi manxa iZANU PF izidabukene isilwa kutsho ukuthi kona even izinto zomkhonomi ziyama ngoba abantu baba besebebhizi beconcentrate amandla bekulweni lekuzivikeleni bese besekela umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe umkhonomi welizwe. So nxa i-congress leyo ingafika esigabeni sokuthi sibambanise abantu bonke then it means ukuthi abantu bonke-ke i-energy yabo sebeyifocusa-ke ekuphumeleleni kwani komkhonomi wezimbabwe. So it's a very important step ihlandla eqade kakhulu sokumele libanjwe kuhle kakhulu ukwenzela kube lo mayano nalowo kube lo moya okusebenza ndawonye nalowo oza ukuthi kona ku-translate futhi kuhulumende ukuthi abantu basebenze bendawonye.
Ye siyabona njalo-ke abantu bathi njengoba lifuna ukuthi likhethe umongameli Mnangagwa ukuthi abe nguye phela ozancedisa ukhetho lukamongameli. Bakhona bathi ha kungazani kakhetheki kangako bayasolasola pho-ke ungabatshelana abantu?
Abantu vele sengani boshala besola umuntu vele nxa edaliwe kaninginingi ufuna umhlala esola akulanto enhle vela angayiboni senzakala kodwa mina ngibona ngani kuthiwa bekuyisikhathi sokuthi ngabe sike sinike umnumzana ubaba Mnangagwa ithuba i-chance ukuthi naye asebenze asiqhubele phambili siye phambili. So mna ngibona ngani kuthiwa abantu abake bengene ngumoya okungasoli bengene ngumoya wokuthi asikhangeleni into sisiya phambili. Mina ngokubona kwami mina ngantwa uma umethe izinto ezimnandi uma umethe izinto ezingasivusa ngoba nokwana kwana sesiphuma from i-isolation sesingenja amazwe onke yinto eqakatheke kakhulu kelela. So singakwenza kona kwana then we begin to be in the global family which means ukuthi sesiphila namazwe onke ingilani yayenembeleva kamo sabe sizwanana kungasela kuthethisana every time laba sebhitini sesingasathethisani anto bona yinto emnandi nana yinto evele idingakala kodwa besiyiswela besiyishoda isimwini intoyelana. So bonanta nge-steps unalethi kuphela asimsekeleni ubaba Mnangagwa.
Ye siyabona njalo kulabanye abathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lo mngakhe unkosikazi Grace Mugabe ngabasoze babe khona emhlanganweni lowo. Nxa usizwa abantu bekhuluma khonapho bathi ungabi khona kwabo kungabe kusoze kulufake ukhophe
akunasikhili uloven former president wethu ngiyabona ebephumile emalangeni adlule egizimele Singapore kuyenza ibedigalshekup yakhe akunanto embi yena kaxotshwa ngephathi lonke elilunga lephathi unkosikazi wake nguye owarekhemerisa hayi kaxoshwa kodwa yena ngikwakhe ubaba ulonke elilunga lephathi. So akunanto embi akunakulwa naye ubaba Mnangagwa unxa ucabanga ku-inaugural speech yakhe e-National Sports Stadium wabufaka mgceke ukubana umongameli ubaba ufoma umongameli ubaba Mugabe is umento wakhe njengobaba wakhe. So akunanzondano akunakuxophana khonapho.